Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaliqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo wonkathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu kuvunguza umoya kakhulu njalo kuchisa kakhulu ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulikazi kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla impilo kanye layo imvelo ngakho ke thina njengabe ogatsha lwezemvelo abe environmental management agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi ikakhulu singakhangela izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulwisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye nendawo lapho babesebenzela khona ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi.